ngwa chedu chanhasi ndiri Washington DC ndini Tanono Kawande.
Sokuisikati sendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Tanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Elingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-24 Lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yezakhamizi ilandula imbiko yokuthi ukutshengisela ukwenziwe ngabahlali bakobulawayo izolo akulani lokwenza lezombusazwe.
Thina sizakhamizi asikunaki kangako, esikufunayo ukuthi nxa abantu bethe bafakwe ezikhundleni basebenze besebenzisana lezakhamizi, ngabe kuzananzelela ukuthi leli qule likhona ngumbe singathi ama-councillors la khona abaningi bakhona kabenzi imisebenzi wabo, kodwa-ke basuke bagijimise singathi kugijimisa ukulamba kwabo mbizisu zabo.
Kulabesilisa abane abalakho ukugwetshwa okwenyanga eziyisishiyagalombili ngemva kokufunyanwa ngumthethwandaba kamantshi eChipinge belecala lokuthengisa amaphepha emihloliso yeZimsec angakalotshwa.
Thina njengeamagamethedrolatisazine kubone ngani icala liyavalwa o abantu abayibo abayenza ubugebenga bayaprotekthwa.
Ucwaningo olusanda kwenziwa luveza ukuba ukusetshenziswa kwezidakamizwa kuvamile kakhulu kwabesifazane abaphila ngokuthengisa ucansi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo ilandula imbiko yokuthi kutshengisela ukwenziwe ngabahlali baleli dolobho akulani lokwenza ngezombusazwe. Abanye abebandla lezanu PF bethese umanisipala wakobulawayo ilandu umlando wokuthi amalunga amaningi abandla le-CCC yiwo ayenza ukuthi umsebenzi ungahambi kuhle kuleli dolobho. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube ukutshaya indiva lokhu wathi ukutshengisela lokhu bekungabantu abamabandla wonke ezombusazwe edolobheni lakoBulawayo.
Izimbangela zinenge kodwa-ke zimqoka ukuthi abantu okwenze basukuma phansi ikungalaleli kweBulawayo City Council nxa izakhamizi zikhuluma ngokuthi imithelo yezindlu iyadula kakhulu. Siyananzelela ukuthi phakathi laphakathi kwanalo mnyaka i-City Council yabuya lo mcabango wokuthi bathathe imali yakwamanye amazwe i-US dollar bayisebenzise kube yiyo esetshenziswayo nxa kuthe kwarethwa izindlu ukuthi indlu lendlu ngabe ibhadala mali ababekwiza ngokuthi i-rebasing. Khonokana-ke kwabanga ukuthi izakhamizi zigcine sezingasenelisi ukuthi zithele imithelo leyo ngoba izindlu zisukela ku-$26 kusiya ku-$30 emalokitshini amaningi. Kube sokusithi-ke labana abangale kuma-Eastern Suburbs kumbe emayadini babhadala kuze kuyofika ama-$100+ US dollars. Imali leyo-ke nxasuyiguqulela emalini yeZimbabwe kuba imali eningi kakhulu okwenza ukuthi izakhamizi zehluleke ukuyibhadala. Kuyananzela ukuthi ilizwe leZimbabwe imisebenzi eminingi abantu bayazisebenza esikhathini esiningi, khonokana kubangela ukuthi umuntu engasenelisi ukubhadala indleko yezindlu. Yikho-ke izakhamizi zisukumile ngobuningi zayafika khona ngale-ke elathi sitholo zile njongo yokuthi zibone umeya, udeputy mayor kumbe u-town clerk loba nje isikhulumeli sekhansili ngakathi singathutshwa. Kodwa okwenzakeleyo ukuthi bonke bona labo basuke batshala uvalo babelunguza ngamawindu bona nje amabombo kuvele ukuthi kulabantu abalunguzileyo.
Bakhona abathi okwenzakalayo okuze kubangele ukuthi abantu batshengisele ikwehlule kukamanisipala ukhokhelwa libandla le-CCC. Wena uthini ngezombusazwe kudaba lolo?
Ukutshengisela kwabantu singeke sikugxilise kakhulu ukuthi yiliphi ibandla mhlawumbe likhokhela kumbe lingakhokheliyo, kodwa kuyananzela ukuthi ikhansili yakobulawayo bakhona bebandla lezanu, bakhona bebandla le-MDC ekhokhelwa ngumonzula, bakhona bebandla le-CCC ekhokhelwa nguchamisa. Wonke khonokho-ke thina siyizakhamizi asikunaki kangako, esikufunayo ukuthi nxa abantu bethe bafakwe ezikhundleni basebenze besebenzisana lezakhamizi, ngabe kuzananzela kuzela ukuthi leli qulo likhona ngumbe singathi ama councillors la khona abanengi bakhona kabenzi imsebenzi wabo kodwa ke basuke bagijimise singathi kugijimisa ukulamba kwabo umbizisu zabo uzafika ukuthi esikhathini esiningi bagcina sebesiba ngani ngabafana bama city managers izisebenzi ze-council ngoba konke okukhulunywa ngama managers kukhanya banqekuza ikhanda abaphikisi abanakekeli izakhamizi ezibi ezibakhethileyo kugcina kusenza ukuthi ubulawayo angathuthuke siya phambili njalo ubulawayo ungananzeli ezindawo eziningi imigwaqo amaklinika izikolo lokunye nje sokusiba sezingeni eliphansi kakhulu khonkhana kutshengisa ukuthi akula lokho esithi ngama-checks and balances kumbe i-monitoring and evaluation okumele yenziwe yiwo ama-councillors ama-councillors esuke azenza bona iziqhathwa ze-council sebekhulumela i-council abasakhulumela izakhamizi okuyikho kubangela ukuthi kugcine ungasela ama-checks and balances laphana e-councilini ngoba kumele ukuthi nxa izisebenzi zisebenza ama-councillors kube yiwo amonitayo a-evaluate ukuthi kambe bangabe besebenza izinto ezifunwa ngabantu yini khonoko ke sokubangela ukuthi izakhamizi zicunuke kakhulu kuse zezasukuma ngobuningi ezisiyatshengisela ukutshengisela konke ezikwenzileyo kwakusike ukuthi ngokuqala kugcina hhayi zitshengisele kuhle kakhulu izakhamizi amapholisa azange ahlukuluza abantu abantu azange babotshwe even lalo ugatsha lukamongameli iofisi kamongameli bebefona bebuza ukuthi ungabe kwenzakale njani hhayi sabachazele ukuthi kwenzakale kuhle kakhulu
Aloke ngomnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ekhuluma icingweni le Studio 7 ekhona le kwaBulawayo Kulabesilisa abane abalakho kugwetshwa okwenyanga eziyisishiyagalombili ngemva kokufunyanwa ngumthethwandaba kamantshi eChipinge belecala lokuthengisa amaphepha emhloliso yeZimsec engakalotshwa. Umsakazo weZBC ubike izolo ukuthi abasolwa laba ngu-Ashad Sibiya, Brian Khosam, Tazwa Zibekwe, Lomusuthu Sithole. Kodwa bonke abasoze bavalelwe ngoba umantshi wehlise isigwebo sabo. USibiya loKhosam baxolelwe kwathiwa kumelanga bedale icala elifanayo. Kodwa uzibuke loMsuthu kuthiwe bagwetshelwe kusebenza emphakathini i-community service okwamahola adlula ikhulu 108. Kulabafundi abanengi abathola amaphepha emihloliso le ngudlu ababotshwayo njalo labo baphiwa izigwebo ze-community service. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele esikhulumeli senhlanganiso yababalisi i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Themba kuye moyo.
Iphepha leZimsec ngendlela alikha ngayo lonyaka lalikha liyi-soft copy abantwana babesenelisa ukuvuka belamaphepha kuwhatsapp abo kodwa-ke laba esibazwayo ukukhulunywa ngabo laba abasemthethwandaba bonke abama-hard copy le ndaba ka-headmaster lo msekeli wakhe kuthiwa bavula iphepha bathatha bayabhalela abanye kumbe babanika abantwana bayenze i-review but ngesikhathi laphana nxa kukhulunywa ngokuthi kwakulikha amaphepha kwakuyi-soft copy abantu babethumelana ngabo-whatsapp so sikubonayo thina njenge Amalgamated Rural Teachers Union kubona engani icala liyavalwa o abantu abayibo abayenza ubugebenga bayaprotekthwa sokusiba labanye asebebanjwa ngesilungu okungathiwa ngama-fall guys so laba abasebengene emthethwandaba ngama-fall guys ukuthi kubonakale ukuthi singahlala ngephepha zabotshwa kodwa kungayisiko sibili abayenza iphepha amaphepha alika ngoba i-examination ye-olevel amahungahungathi iphepha amaphepha wonke abhalwa ku-social media ayekhona
nxa lilodwa njengababalisi likhulumisana ngalolu daba lithini kahle kahle
okwakuqala ilizwe lethu selafika esimeni esibi inkohlakalo isigcwele lokhu kasifuna ukukufihla inkohlakalo isigcwele okokuthi abantu abasebenzayo njengababalisi sebenezinye indlela abafuna ukudinga ngazo imali wona lo mbalisi umphathisikolo lomsekelo wakhe babethengisa amaphepha lokho asisoze sifuna ukukufihla ngezinye indlela basebezitshela ukuthi njengoba belamba ukuhola indlela abangayenza ngayo imali yokuthengisela abafundi amaphepha kodwa ingase sibuyele emuva sesifuna ukukhangela injongo yethu yokufundisa nokuhlola abantwana kuyilulaza ngoba nxa mina singathi siyenza umhloli nangivuka abantu abamanikeza iphepha ukuthi babhale umhlolisi baphumelele kusisa ngathi njengelizwi lokho empeleni empilweni ngasikhuluma ngakho khuluma sigongoselana ababalisi ukuthi izinto ezinye ngazonye ziyasiyangisa ziyasehlisa isithunzi njengababalisi ziyasehlisa isithunzi njengabantu abayakha isizwe umbalisi ngumuntu oyakha sizwe aso umuntu obonakala kuphela ukuthi thiwa uyafundisa khona ngoba i-evidence yomsebenzi kambalisi ivumbulukisa iphambili le umntwana esengudokotela umntwana esengumongikazi umntwana esengomunye umbalisi umntwana eseyintatheli kuzaba ngudokotela onjani kumbe intatheli enjani kumbe umongikazi onjani kumbe umbalisi onjani umuntu ophendula imibuzo ngoba etengisiwe iphepha uyasiyanyisa kakhulu khonoko kwizinto okunjani.
Hello ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yamatitsha la emaphandleni eAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ. Ucwaningo olwenziwe ezinhlanganiso ezimanyeneyo ezibalisa iNational AIDS Council, ugatsha lukahulumende lwezempila kahle, iHealth and Child Care Ministry, leZimbabwe Civil Liberties and Drug Network luveze ukuba ukusetshenziswa kwezidakamizwa lotshwala kwabesifazana abaphila ngokuthengisa ucansi kubhahile. Ucwaningo lolu lukhiphe njalo ukubana baqhubeka besanda abesifazane abathengisa imizimba ukuthi baziphilise ikakhulu edolobheni leHarare abathi kubangelwa ukuswelakala kwemisebenzi elizweni. Unkosikazi Nobuhle Maplanka, usomlomo wenhlanganiso yeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network, uchasisele intatheli izindaba yeStudio 7 uGainer Gumede Saidi kabanzi ngalolu cwaningo.
Sina njengeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network ngabambana kane lenhlanganiso yeZimbabwe National AIDS Council eyiyo ibody ebona ngazo zonke izinto ezimelane nempila kahle sozangena kulolu cwayisiso ukuthi sithole esingathi ngesiphiwa yidata yalabo abasebenzisa kumbe abahlaba izakamizwa. So sathi siphakathi kwalolu cwayisiso savela sananzelela ukuthi iningi labo labesifazana abasebenzisa izakamizwa iningi labo njalo lithengisa imizimba esithi sex working esikhiwa.
Ungasitshela ngamafitshane ngomhlangano lo kumbe singathi i-workshop elibe layo izolo injongo yayo ibingeyani?
Siyenze lama senators lama members of parliament sibembulela lokhu esikutholile yokucwayisiswa sabalalo lakanye besilalabo abasebenzisa izidakamizwa ukuze labo bekhulume izandipho zabo njalo bephiwe uncedo lwabo olubafaneleyo.
Ucwaningo lwenu oluqakathekileyo kangaka bona babasebenzisa izidakamizwa njalo bethengisa imizimba bathi yiluphi usizo elingabapha lona njengenhlanganiso?
Laba abasebenzisa izidakamizwa lapha eZimbabwe isikhalazo sabo yikuthi asilawo ama-rehabilitation center okuthi nxa umuntu eseke wasuka waba nodubo lokusebenzisa izidakamizwa ayanceda. Esikhathini esiningi bahanjiswa kuma-anesi kumbe ama-mental institutions labo abagula ngengqondo. So bona bakhalaza ngokuthi kumele kube lokwehlukana kwesiphatho salo ogula ngengqondo lalaba abale problem yokusebenzisa izidakamizwa njalo bebecela lokho esikuthi ngama harm reduction services ukuthi nxa ama center lawo asekhona kube sokuba lama service abo abafaneleyo njengabantu laba abasebenzisa izidakamizwa ngoba sikhuluma sinje khona pha eZimbabwe asilayo le esithi public rehabilitation esilawo ngayo esikhiwa lawa adura abantu abadinga imali yokuthi iningi lalabo abasebenzisa izidakamizwa babulawa yimikhuhlane etshiyeneyo ngoba abayenelisi ukuthi bayebhadala izimali ezibizelwa kuma-private rehabilitation centers.
Njengoba liphakulele lolu daba kumasenetha labameli bedale lephalamende bona bathini ngalolu dubo?
Amasenetha atshengise ukuzwisisa udubo olukhona njalo sekela labo ukuthi kube lama public rehabilitation center laza nceda labo abasebenziswa izakamizwa njalo bekhuthaza abanye babo ukuthi kumele kubanje bona aba abasupplier izakamizwa zakhona ukwenzela ukuthi luphele lolu dubo lokusetshenziswa kwezakamizwa nakwezimbabwe.
Hello ke ngonkosikazi Nobuhle Maplanka, usomlomo wenhlanganiso yeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Izizalane zeMelika lamhlanje zinanza usuku lweThanksgiving Day oluthakazelelwa iminyaka yonke ngalesi sikhathi njalo ngesiko lalelilanga kudliwa ukudla okutshiyeneyo okugoqela inyama yengalukuni. isizalane seZimbabwe esihlala eWashington DC eMelika unkosazana sehlulekile Amelia Boboza Sibanda. Sikhululekile Amelia Boboza Sibanda, uchasisele usithandekile emhlanga weStudio 7 ngaza kwenza ngaleli langa lomndeni wakhe.
Mina lo mndeni wami sigubha silandela bona abaseMelika ngekupheka yona ingalukhuni yabo leyo. Siyapheka ingalukhuni lama butata lama green vegetables silandela bona laba abaseAmerica, kodwa ayisiko ukuthi masilandela siyabe silandelela ukuthi lathi sesifana laba, hayi siyaphonguyenza nje lathi. Angithi bathi mawunga fike Rome uyafika usidla lokho kudliwa ngamaRome, nathi silandela bona nje siphonguyenza nje sigubha kunye lapho.
Kodwa uthini ngesiko leli, ubona lifanele yini okokuthi labanye ekhaya bengalilandela? Kukanti abanye abavela eZimbabwe abahlala khona pha eMelika uyakubabone belilandela yini kumbe bazenzela okwabo? Sibona ukuthi ilanga lekhisimusi aliqakathekile kangaka okudlula leli.
Hayi, okwesiko lwase America lokhu okwenziwayo okwe Thanksgiving angeke sithi abantu bekhaya bengakulandela, ngoba kwenziwa kulandelana lalokhu okwenziwayo ukuthiwa iHalloween, ababe celebrate abantu abafayo, be celebrate amaghost lama wishes yama wishes abathakathi. So hayi, angeke sithi ukuthi bakulandela abantu, mina angeke ngikulandele lokhu, akufani. Kodwa kayikho into esingayenza, njengoba ngapha kusho ukuthi into eyenza ukuthi bengalandeli ikhisimusi ukuthi banenge kakhulu ama-church yabo la. Kodwa lakithi lakho siyakwenza, mina njengomntwana ozala esintwini, kithi kwakulinywa makungalinywa kuthi maso kuvuniwe kwabhulwa kuyakuphekwa utshwala okuthiwa utshwala wamahara, kumbe kuthiwe yindale eyokubonga amabele. Kutsho khona ukuthi kwakufana nje lale Thanksgiving, kodwa nje noma kwakungathi ukuthi Thanksgiving, kodwa kuyapheka utshwala ekhaya. Abazala esintwini bayakwazi kuyapheka utshwala kuthiwa yindale, kunathwe mahara. Mina phela ubaba wami nguBoboza Embakwe, esasihlala emaplazini kudala, wayelima elenkomo eziningi. Hhayi, wayengalandaba lokuthi nje ayibeke phansi inkomo idliwe ngamahara abiza abantu, kwakuhlala ngakithi kuhlala kugcwele. So yonke iminyaka utshwala bendale babuhlala bukhona kithi, kumbe kwakuphekwa, ngibona ngani kwakuphekwa kahili njengomuntu wayelabafazi abaningi.
Alo ke ngunkosazana sikhululekile Amelia Boboza Sibanda, obeqoqa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona pha eWashington DC kwele Melika. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uza kwethula uluhlu lwendleko zikahulumende i-national budget lamhlanje. Iphephandaba lobulembo eleNews Hawk lilodaba lokuthi kulabantu abazinkulungwane eziyisikhombisa 7,000 ababulewe kuzehlakalo zodlakela ngenyanga ezintathu kusukela ngoNtulikazi kusiyafika kunyanga kaMpandula lonyaka eSouth Africa, okuyikukhuphuka kwaleli nani nxa kuqathaniswa lanyakenye. Okwamanje ke sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Masakazi beStudio 7, salona ndingabe ninjani ngapho? Awu, umsebenzi wenu muhle, umsebenzi wenu wancomeka. Siyabonga kakhulu okusinikeza iindaba eziqotha, iindaba ezihlelekile, iindaba ezileqiniso. Ya, mina udaba lwami ndisendabeni yokuthi khona iipolitiki zaseZimbabwe zipolarized. Kungani singayenzi njengamazwe wo amazwelana aphumelele, amazwe athuthukile? Singathi thina ngamazwe asephumele ababambelele nomilizwe lesifo bayashintsha uhulumeni wakho evotele one vision entsha manje eZimbabwe into yenzakalayo ukuthi khona abantu abalandaba lokuthi khona umuntu obusayo one vision noma kala vision babambelela nje izandla zezikumigasi beze befe besifa befele dube nangicabanga ukuthi kumele sifunde kumazwe asephumelele ukuthi khona mayilizwe ukuze liphumelele kumele kuntshintshane amaphathi iphathi mayingayenzi kahle it must be voted out kungene inye layo ingehluleka iphume njalo njalo kuntshintshane njengabo America labo Britain siyabona
ambingelela ambingelele ku studio 7 linjani basakazi abalaleli be studio 7 ndilama ngiphawule ngalesi simo esenzeke kumapostoli la ne South Africa ibuhlungu kakhulu impilo yethu singamaZimbabwe ibuhlungu kakhulu 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 ongakuthi angazi lokho ukuthi ngayibeka into kunjani kanti okubuhlungu sihlupheka kanje namhlanje thina maZimbabwe sihluphekiswa yiwa ama president ase Africa ngoba mbono ukuthi likhona ilizwe elingayibona into yenzakala eZimbabwe kodwa ukuthi bethulo president babo besisize ke sibuyele phela lati kithi emakhaya ukuthi basize bathulele ngoba kubuhlungu kakhulu le into yenzakalayo le siyasetshenziswa ngama president ase Africa akhangele into yenziwa ngu president wakithi uMnangagwa ngeke ngizitho ngegama ngoba ngavuka ngijile izana uphela isolo walutho but into yenzakala ebuhlungu kakhulu 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 sazi lo ukuthi sithini ngoba kunamhlanje makwenzeke so ngabe ngama South African ayenzwe le into eZimbabwe ngabe sibona iplan kudala uRamaphosa ngasenza umzamo ukuthi abantu bakhe babuye ekhaya noma kunzima kunjani kodwa thina othu president uthi abafe akulanto angasiza ngayo
oh salibonani salibonani zonke indawo mphendwe laphana endabeni ukuthi uMnangagwa uzafaka umbono wakhe uzaveza indlela asebenza ngayo uzoba le nkulumo nje lamaZimbabwe mina ngedwa ngibona nje ukuthi uyabedlalisa isikhathi sakhe umuntu olali uMnangagwa ngoba kulanto ayenzayo lokho wangenayo wafaka abantu kugantshompo bakeda babulawa indlala kuze kube lakathesi so abantu bayadubeka badubeka siyadubeka eZimbabwe abantu nje into ofanele babelayo kutshintsha ukuthi bavotele i-change bavotele i-CCC okwenzela ukuthi sike sibone ukuthi lizwe liqhubeka kanjani ngoba uyathembiswa ukuchamisa ukuthi izinto ziza kutshintsha asitshintsheni kasitshintshe singabele kusidlala i-cassette eyi-1 iminyaka engu-50 years lokho sidlala i-cassette eyodwa lokho kudlala i-cassette eyodwa yonke indawo sekwatshintsha onDux Malax bachaya kanti sesishaya abonDux Junior kuyasetshenzwa kutshiyelwana nakhona ngale babechaya omafumo kwangena u-Alec Macheso kwangena abanye khayise silala abanye abahlaleli besesishonisa kwatshintsha so sishaya i-cassette eyodwa uMnangagwa kuphela into engayitshelwa ukuthi kaphuma tshiyane lakho lokhu ngoba kuyehlulekile uyehlulekile kuncindizela abantu labamsebenzelayo bayadubeka kabaphi lutho abantu baphila ngokuzitshontshela nje ngonaphi makhaya amadonga abantu lembuzi zabantu so yiyo nje into esingayithi uMnangagwa uyayisebenza lokhu wangena wabuyabuya lobutshontsha lobuyanga lokuswela le ndlala ngiyabonga kakhulu imali ifundile yami incwadi
Studio 7 Studio 7 salibonani siyalibingelela lonke banjani abantu banjani abantu hayi siyajabula ngokuzindaba ezimnandi mina nzafaka nje imbono emithathu nje kancane siyaxolisa kubo baba abangobaba ukuthi umuntu wazala umntwana enxa uzela umntwana engowakho baba uphinde umenze umuntu ongumama umntwana lwana nxa eselomntwana uzokubiza njani kumbe umntana akho uzokubiza njani okwesithu mina mangaliswa abantu abathi izanu iyenza izinto abazibona siyaphambili mina khona lapho ku studio 7 ngihlala nsizwa kuphela bekhuluma amadamu idamu legwayishangane langaphi ngaphi izinto ezingabona nxa ngiyabe ngizilalele ziyabe ziyi-3 kuphela bekhuluma ngamadamu nje kuphela ama-factory abakhuluma ngawo anzake ngizwe ukuthiwa kuvula i-factory enje eBulawayo mbi iBulawayo si-fire izinto sezisebenza hhayi lokuhlalisa abantu ejele babahlaliselani kade ejele abantu behlala behlukumeza abantu isikhathi sonke kusukisela umgaba ekhona lokho bebahlukumeza abantu abazange bame phela labo bantu bengavele bavote bawina abasabahlukumeze abantu abake bayekele into zabo lezi zokukhuluma into ezingekho kuphela eZimbabwe azikho zonke lezi zinto abazikhulumayo ngiyabonga
siyabingelela emsakazweni sibonge nomsebenzi elisiphathele wona ngilosizi kakhulu ngokuzwa ama South African leqhubeka ehlukumeza amaZimbabweni nalokho ababizwa ngokuthi Operation Dudula ama Africa umuntu uma ezahamba esontweni lamapostori ebakhumula izembatho ezivase umlilo ezishise ngedinguba alisibona bakuleli lizwe bena ngumakini kukhombisa ukuthi amaZimbabwe aphila ngaphansi kokuhlukumezeka okungakanani kuleli lizwe laseSouth Africa. Abaningi bakubona ku-internet kuze kushise u-Elvis Nyathi lapha eDeep Sloot ukuthi eSouth Africa akuseyiloni ikhaya for abantu baseZimbabwe. Kodwa-ke ngabe kuya ngami ngabe bonke bakubona lokhu beke befika ekhaya bevote kumnyakoza ngobuningi babo ngoba i-diaspora yavoti iZANU PF ambonto izayenza ukuthi abantu baseZimbabwe bevote labe la eMzantsi Afrika. Okungcono ngilola lo ezame ngamandla ukuthi ekhaya efake ivoti yakhe ngoba ukuhlukumezeka abakuthola eZimbabwe abaleka bezala eSouth Africa sebekutholile futhi ukuhlukumezeka maybe sokucisha kube Western lokuya. Futhi-ke befake ivoti yabo next year maybe ibandla eliphikisayo ele-CCC uma lingaphatha mhlawumbe izinto zingajika zibe ngconani beZimbabwe bethole isithunzi. Ngoba uma uzabona umuntu ekwazi ukukhumula umuntu izembatho achisa ingubo zezembatho zamapostori phela amapostori ngabantu uningi lwabo basondela esigangeni ukuthi angeke ukuthi basiphazamisa noma ezindlini noma kuphi kuyakhanya ukuthi luchuku nje inzondo nje ephindiwe ethola abantu bakithi. Unkulunkulu kabusisa abantu bakithi. Siyabona
salibonani basakazi bakwa-T27 ngalinjani lonke nje lami. Hhayi mina ngamafitshane ngithi ngenzame lami ukuphawula la kambe abantu beZimbabwe bonke laba ababoni ukuthi yimhlolo yini le eyenzakala ku-Jobu Scala abayiboni ukuthi yinkalakatha yomhlolo eyenziwa yiZANU. Uyazi loba bethi umgabe wayi-wrong ukudlula umnangagwa. Umnangagwa uwesi umthetho kamnangagwa lamajela akhe kuyasimangalisa kakhulu ukuthi kulo muntu ongabulala umuntu kodwa kuyepika umuntu ongabulalanga lowo muntu. Phela lapha uJobu Scala kasikho ukuthi uthiwa upikele ukuthi he wagqugquzela udlame wathini yimhlolo le ehlulayo ukuthi uJobu Scala upikela isikhundla somuntu wabulala lo ilunga le-CCC. Akukho okunye lani lanqali kubhekile likubona nokudonsa kwangikhona alibona ukuthi umuntu opika okokuthi ngumuntu wabulala omunye. IZANU ilola abantu beZANU amazinyo bonke bayakubona ukuthi ungabulala umuntu kuya kuyapika omunye umuntu ongayisiwe. Ubulala umuntu kuza kuyapika omunye umuntu ongayisiwe. Pikelele lelo kucala lokubulala umuntu enalowo.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo ye-FIFA World Cup eQatar 2022. Lalela umsakazo we-VOA Studio 7 uze konke okuphathelane lo mncintiswano lo ngokugcweleyo sisonke.
Sisonke ke sikhangele amaqembu azadlala kusasa kumncintiswano wenguqu okudinga intshantshu yezizwe zomhlaba we-FIFA World Cup 2022 ezadlalwa kusasa kwele ozadlalwa lamhlanje kwele Qatar. Akusibaya sika Group G lo H. Elesitaland lizadibana lele Cameroon emdlalweni wakuqala kuthi ele Uruguay linqikilane lele South Korea. Ele Portugal lizadibana lele Ghana kuthi emdlalweni wokugcina kusasa. Ele Brazil lizanqikilana lele Serbia. Yiwo ke imidlalo ekhona kusasa kunguqu yomhlaba iWorld Cup. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eTimbuktu izaqhubeka iveza ukungami kuhle koluhlu lwabavoti i-voters roll. Sikhangeleke lo daba lokutshengisela kobulawayo lapho okuthiwa khona izakhamizi zimanyene zatshengisela zithi zona azilani lezombusazwe. Yiko ke lapha ukuphelela kona indaba zethu zalamhlanje kodwa lingenelisa njalo ukuthi lizwe indaba zethu ebulenjini ku-internet ku-www.voandebele.com. Silazo njalo indaba kusihlwa ngo-7 PM. Lingasilalela njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami ngu-Chris Gande.